Iningi lababandla akumanyano oMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komiti uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomiti uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesi sindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukantulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethu asebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alayini. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South, lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekulo Tamari Chimanzi, kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba. Ngakho belifuna senzeni? Singene kukhetho labantu abangaziwayo, lifuna sithabisa abantu abalutshwana nje, kumbe sithabisa abantu bakuleso sigaba. Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kuMDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Indaba leyi esisenzakala ku-alliance ukuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani sithatha isijwamula amasithi sithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala lokuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sokuyi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze qasha ukuthi senizimela kuvodwa awusoze kube lani, usoze kubancedi ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi sikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu kumaphati uNcube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But lawa abanye esikhangele ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bangibona akula kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sithi ukuthi nxa singakuthatheli akula lapho njani uza compete akula. Into kathi siyikhangelele ngalo ukuthi ngayenzakala especially ngomuntu nje othamisa songani ufuna ipower kakhulu.
Iy'ncwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi buyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.